mina nxa ngikubhekile lokhu ngikubona kuyindlela yokuchopha abantu, kuyindlela yokuganga, kuyindlela eyenziwa ngabomo ukuze abantu bakithi kumbe ngithi abantu bemathebeleland bahlale bezondile. Nxa uzondile awukwazi ukwenza ngisho iloba yini eqondileyo. Lokhu kwenziwa ngabomo. Alibani abantu bakithi singakunanzelela konke khonokho, kodwa eqinisweni ngokuthi vele abantu bemathebeleland kabenziwa abantu. Abantu bemathebeleland benziwa nje izinto ezinganakaniyo, njalo abantu okungamelanga ukuthi ngabe bafinyelela duze lomnotho, ngoba nxa kuzodingwa lowo muntu okhuluma isishona lesikhiwa kodwa engiwakobulawayo, kuhamba njani, kungenzakala njani khonokho? Hantsho uyakubona ukuthi kuyikuganga konke lokho okufuna ukwenziwa. Engithemba ukuthi la mankampani zona lawo ayenza khonokho kumele ukuthi lapha kobulawayo ngabe asuka lapha kobulawayo abuyele kibo khonale, arukwenzela ukuthi khona bayedingana bona khona ngale kibo, kulokuthi abantu bathethisa abantu ngalolo hlobo ukuthi badinga umuntu oyenelisa ukukhuluma isona ngisho lesikhiwa. Kodwa ephakathi nakwenzile kanye kanye eMathebeleland ikuganga okukhulu kakhulu lokho, njalo ungananzelela ukuthi khona akwaqeda isikhathi esingakanani izolo laphana kade bebeka ikhanda likaChabanga enkosini, okuyindlela futhi yokuzama ukweyisa abantu beMathebeleland, okuyindlela yokweyisa kanye lempande yabo. Abantu akubona ukuthi ikuganga lokho ngoba bona beyisa uChabanga, ngenxa beseyisa uChabanga babesebesithi uChabanga ufana lalwana umuntu. Abantu uyayibona ukuthi indlela yokuganga yonke leyo asiyonto elungileyo leyo kakhulu. Kanti isiZulu nanka amankazana lawo la akhulume kubi kakhulu ethi yona inkosi loBhengula yathengisa. Ikuganga okungakanani konke khonokho, angazi ukuthi uhulumende uza kuthini, angazi ukuthi laleyo kampani ibhodi yakhona izokuthini, imanagement yakhona izokuthini, ngoba lapha kusho ukuthi sokusobala ukuthi khona hayi abantu kabasawelelani, abantu kabasakhangelani kuhle. Sokusobala nje ukuthi khona hayi njengabantu beMathebeleland kukhona ukweyiswa okuthile, kukhona ukuxhotshwa okuthile osokumele ukuthi khona hayi abantu beMathebeleland ne-leadership yonke seMathebeleland kumele ukuthi ime, kungelani lokuthi kuzana uPF ku-CC kumbe ku-MRP, kumele ukuthi leadership yonke eMathebeleland ime, ingavumi ukuthi abantu bakithi beyiswe ngalindlela. Ngoba nxa sikhangele yonke i-leadership eMathebeleland, yonke i-leadership kungelani lokuthi lalaba abaseduze ngisho lo president kumele ukuthi bakukhulume khonokho ukuthi no president into leyo yenzakalayo hayi kasayiyonto e-right leyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha? Sesibona izehlakalo zonezi ezingani ngezokubandlulula abantu besintwini sezisanda, kuyini okungakusenzakala?
Inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezikwane ezintathu kulokho kusenziwa ukuganga okunje, kukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopha njalo le ndlela yokuthi kulwiswane, asiyonto enhle kakhulu leyo. La ku-United Nations lezi izinto okumele ukuthi zikhulunyezeke, ukuthi nxa sikhuluma ngenali into yokuthi we are being segregated, these are the things esikhuluma ngazo, ukuthi khona we are being segregated, we are being marginalized. Kanti sebefunwa lokusimarginalize ngolimi lwethu shwaphakathi kwenziwe, uyekhuluma ukuthi ufuna umuntu okhuluma isishona lesikhiwa, hayibo.